Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi omuhle emsakazweni we Studio 7. Namhlanje kungolwesithathu mhla ka 13 kuLwezi 2024. Igama lami nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Bona ngathi amasola kungaba le ndlela ehlampi yokuba nakufakwa ama-solar plants indawo eziningi, kufakwe sibili ama-solar anamakhulu. Njengoba sengancedisa ukuba na leli indaba le yamagesi ibe nganeno.
Inkampani yezesa ithi amagesi asiza silela kakhulu elizweni ngenxa yemitshina engasebenzi kuhle esitishini se-1K.
A peaceful transfer of power is a very, very tough pill to swallow. Ngoba siyakwazi ukuthi ma umuntu edliwe ukhetho ukuthi accept ukuthi udliwe free and fair kaningi ningi uyabe engafuni.
Umongameli weMelika umnumzana Joe Biden uhlangana lozangena kulesi sikhundla osanda kunqoba kukhetho umnumzana Donald Trump. Bethukile abachayela izimota ezinkulu abangena kwele Mozambique lapho abamabandla aphikisayo abatshengisela khona emigwaqweni besola impumela yokhetho. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inkampani ephehla amandla kagetsi ezesa ithi amagetsi asiza silela kakhulu elizweni ngenxa yemitshina engasebenzi kuhle esitishini se-1K. Embikweni ewethulela muhla inkampani le ithe uhlupho lolu lukhwezelwa ukuthi isitishi se-Kariba asiphehli amagetsi aneleyo ngenxa yokusilela kwamanzi. Uhulumende uthi uleminye imizamo ayenzayo lapho amankampani athile azancedisa ukwengezelela amandla amagetsi elizweni. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele umnumzana Ambrose Sibindi ocubungula ezombusazwe njalo eyisiphathamandla senhlanganiso yezisebenzi iZCTU.
Kana kulo bunzima sibili ngoba amagesi singananzelela indawo eziningi. Abantu bavuka khonapho ngama-4 kusiya ku-5 ekuseni amagesi ezehambile. Abantu bazi bayelala kuye ngama-11 ngama-12 kusiya ngezindawo. Kwezinye indawo yaqeda amainsuku ezimbili, kwezinye indawo isuku lonke engabonakali. Abantu sokufanele badinga igasi, so kushuthi abantu sebebhadala imali eziningi kade zingekho emandleni okubana zingene kubhajethi. So yilo hlupho olukhona lokuthi umumo omubi uzananzelela ukuthi abantu balama-fridge asasebenzi ngoba ungazuzama ukuthenga ithe ufake khona phana. Into ziyabonakala sokuba lohlupho olukhulu. Abantu bayadubeka, abantu abasakwazi benzeni ukuba nabaqalise ngabagcina. Ngoba sibili njengezakhamizi ziyakhala ukuthi sifelani elizweni lakithi leZimbabwe nxa umumo usunje. Abantu bebekhangela ngayo into lezi bangcono kodwa hayi ikhuba liyatshona nsuku zonke. Amagezi vele nje asengamagezi ngebiso. Ngoba eqinisweni ayabuya ebusuku nxa ebuyile abantu sebelele. So eqinisweni amagezi asawazi ukuwabona. So kuyahlupha kakhulu khonoko. Labantwana abazama ukuthi benze izifundo nge-Wi-Fi akusavumi ngoba into kuyabe icishile.
Kodwa sesikhangela yona imizamo kahulumende singathi iyasebenza yini? Njalo kahle kuyini okungenziwa ukuqeda lolu hlupho?
Okungancedisa elizweni leZimbabwe kathesi ngomume esiyibona kule ndlela ezimbili. Okokuqala ukuthi engxenye kuvulelwe abanye abantu babuyela bezama ukuthi baletha amagesi bagaye banike abantu. Kodwa mfuna ukutsho futhi khona apho nxa lokhu kusenzakala kungabi ngumumo wokuthi uhulumende uyangena futhi kulawo makhampani. Kule ndaba le sikhona ngathi semhlabeni wonke ukuthi kube la masola. Sibona ngathi amasola kungaba le ndlela ehlampi yokuba nakufakwa ama-solar plants indawo eziningi, kufakwe sibili ama-solar anamakhulu. yiwase ngancedisa ukubana leli indaba yamagesi ibe nganeno ngoba ngalesi sikhathi kade esikunzima imizamo kahulumende siyabe siyizwa ukuthi kuzenziwa lokhu lalokhu kodwa kuphuthi lutho kuzenziwa lokhu lalokhu akuphuthi lutho satshela ukuthi hayi ngale wange masinya sokungathi sokulunga imithina leni silungiswa kule nto esezithengwe akuphuthi lutho so ke ingxenye yokuthi sibe labanye abantu abazagaya amagesi okwesibili kube le ndaba nalesi ikhangelwa ngabantu umhlaba wonke ukuthi kade sizama ukuba la masolo ukuthi sithole amandla amagesi ngelanga ngoba le mtshina yakhona leyana yiyo abantu bathi le ntengo ephezulu kodwa intengo yakhona ingavele yenzakale ka-1 so kuyasinceda boze iminyaka eminingi singelahlupha so sibona ngathi yiyo kuphela imizamo engazama ukuthi yenziwe kade sukuthi siphathisele.
Umnumzana Ambrose Sibindi ucubungula ezombusazwe njalo uyisiphathamandla senhlanganiso yezisebenzi iZCTU. Ubexoxa ecingweni lo sithandekile emhlanga weStudio 7 ekobulawayo.
The Voice of America.
Umongameli waseMelika umnumzana Joe Biden sikhuluma nje uphakathi kokuhlangana lonqobe kukhetho olusanda kwenziwa umnumzana Donald Trump esigodlweni sikamongameli eWashington DC bekhulumisana ngemininingwane yokuthi uBiden uzajiyela njani uTrump umbuso ngozibandlela. UBiden unxuse uTrump kulomhlangano elandela umkhuba owenzakala eMelika sikhathi sonke lapho umongameli esededela oyabe enqobile kukhetho. Kodwa uTrump kazange akwenze lokho ekunqotsheni kwakhe nguBiden ngomnyaka ka-2017 ekhala ngokuthi uqilibezelwe kukhetho. Onqintisane laye emele ibandla lamademokrasi kukhetho lukamongameli oluqhutshwe ngeviki ephelileyo. Unkosikazi Kamala Harris yena uvumile ukuthi unqotshiwe. Ingcwethi ezicubungula ezombusazwe zithi ngokunxusa uTrump ukuthi bazekhulumisana ngokutshiyelana intambo zombuso. UBiden uzama ukutshengisa uTrump ukuthi kufanele ukuthi umuntu avume nxa enqotshiwe. Umhlangano kaTrump loBiden uza ngesikhathi uTrump eseqalile ukubumba uhulumende wakhe phambilini kokuqala umsebenzi mhlaka-20 ngozibandlela. Ukuhlaziya lolu daba sixoxelo landela ezombusazwe zeMelika. Umnumzana Tim Moringai ohlala esabelweni se-Ohio khonapha eMelika.
Into lezi zembusazo kumele ziphathwe kuhle ngoba siyakwazi ukuthi ngaphansi kwamazwe amaningi i-peaceful transfer of power is a very very tough pill to swallow. Ngoba siyakwazi ukuthi ma umuntu edliwe kukhetho ukuthi accepte ukuthi udliwe free and fair kanengi nengi uyabe engafuni. So mbona mina laphana umnumzana Trump edliwa ngumnumzana Biden kuye kwakungazake kuyenzakale ngoba siyakwazi ukuthi yena uvela kuye i-department lamabhizimusi. So abantu besi-businessmen vele ukudliwa abakuthandi. So yena waletha i-behavior yena leyo kuqala laphana. But nge-politics siyakwazi ukuthi uyakwanisa ukunqoba nokunqotshwa. So lokho kuyenzakaleyo kathesi ngumnumzana Biden is showing the country ukuthi hayi abantu kumele bayehlise umoya. Ngoba siyakwazi ukuthi i-temperature bese sikhwelile lapha eAmerica bese kuthethiswana okubi and abantu sebekhombana in different instances and situations and inkulumo ingasamanga kahle. So hayi siyabonga kuNkulunkulu ukuthi everything went well. Ukhetho lwahamba peacefully, akula muntu wadutshulwayo, akulaza uprising eyenzakalayo. Umnumzana Trump wanqoba convincingly, so khonoko kungathiwa kwanceda. Ngathiwa ukhetho lolo lisiduze, amavoti ngathiwa very close. Angibona ukuthi izinto beziza kuba kuhle lapha.
Ubona ebusa njani uTrump kathesi nxa siqathanisa le ndlela abuse ngayo ekungeneni kwakhe embusweni okwakuqala ngo-2017?
lapha engubonayo akuthembisileyo. Siyabona ukuthi he has already put people who are loyal kuye, not kuma institutions lama policies awayamelika. So sizabona ukuthi ama promises awayenzayo during election amaningi anje ngokudeport abantu abangela ngihlala kahle, lokutshintsha izinto eziningi, lokufaka umnumzana Elon Musk ezikwazi ukuthi ngowe South Africa, ukuthi atshintshe the consumption of government, lo Vivek Ramaswamy, abantu abayekade bemsupporta through thick and thin, even being among minorities. Kungathiwa sizabona ukuthi bazathatha thuba liphi besebengenile, ngoba kathesi siyakwazi ukuthi kule nkulumo eziningi that is negative, but siyakhangela sibona i-stock market kungathiwa isikhwelile 42%, abanye batsho njalo, abanye ama-401k sekhwelile by 10,000. So yona leyo nto ekuthi abantu babe gcwele izikhwama le mali kuyenza ukuthi abantu bengananzelele izinto eziningi in terms of policy. Ma abantu sebekhangela ama-policies ababayo is ukuthi babe ngela mali esikhwameni and things will be very expensive. Kathesi sibona amafutha emota achiphile and everything else economic wise ngantwa sezidabuka zisiya phezulu. So it's going to be a mixed bag, but umele sibone ukuthi umnumzana Trump in the second term uyabeme kanjani.
Umnumzana Tim Moringai ulandela ezombusazwe zeMelika. Sixoxela eseOhio khonapha kwele Melika. Intatheli zindaba sezikhuthazwe ukuba zidinge indlela eziphakemeyo zokuthola imali ezinjengokusebenzisa ubuciko obukhaliphileyo bokuthapha izindaba, i-artificial intelligence ngesiNgisi. Le nkuthazo iphume namuhla emhlanganweni omkhulu owe-6th Annual Journalism and Media Summit oqhutyelwa eHarare. Umlondolozi Ndlovu usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ingcwethi ezikhulume emhlanganweni lo oqoqwe inhlanganiso yeZimbabwe Center for Media and Information Literacy njalo osekelwe yiConrad Adenauer Stiftung ngalezinye zithe ubulembu be-intanethi kanye lenkundla zokuxhumana kwenza kube nzima ukuba intatheli zindaba zisebenze njengakudala lapho ezazisenelisa ukuloba izindaba ezazibalwa kakhulu nguZulu okwakubangela ukuthi kuthengwe amaphephandaba kulalelwe lemisakazo. Lokhu kwakubangela ukuba amankampani ezindaba athole imali eningi beholiswa ngemfanelo. Omunye wengcwethi lezi umnumzana Lennox Mhlanga ongumgcini sihlalo weZimbabwe Center for Media and Information Literacy uthe kuqakathekile ukuba intatheli zindaba zidinge indlela zokuphanda imali zisebenzisa ikakhulu ubulembu be-intanethi.
Ukuthi wawubala nje ukuthi xa ngithengise ama-newspaper angu-1,000 ngizathola imali engaka. Okwakhathesi sesishifte saku-social media, sokumele sidinge indlela zokudinga imali kuma-platforms nayo i-social media, kungaba ngo-WhatsApp, kungaba ngama-website, kungaba ngo-TikTok laba abatsha laba asebevamile kathesi, even ku-Facebook. Kulo mfowethu lapho upilot wasitshela ngendlela abadinga ngayo imali.
Umnumzana Lesiphiri osebenzela inkampani ye-Center for Information Communication Technology site obesemhlanganweni lo uyakusekela lokhu.
Thina njengenhlanganiso esayithi sizama-ke iy'ndlela ezehlukeneyo ukuthi sidinge imali kakhulu nxa sikhangeleke online. Sisebenzisa YouTube kakhulu, siyafaka ama-programs inhlelo ezijeneyo ngaphansi kwehlelo lethu kuthiwa yi-Asakhe Online. Inhlelo lezi zikhangela i-service delivery, zikhangela i-current affairs, zikhangela agriculture. So ziyasincedisa kakhulu ukuthi zingabukelwa ngabantu abaningi, siyathola-ke imadlana.
Omunye obesemhlanganweni lo osebenzela inhlanganiso ebona ngamalungelo entatheli izindaba ngumnomzana Lofty Dube othi kumele entatheli izindaba zifundele ukusebenzisa imichina ye-artificial intelligence ukuze amankampani azo athuthuke. Ofundela umsebenzi wokuba intatheli izindaba umuzi wethu Ncube uthi ufunde okuningi emhlanganweni lo.
Namhla sifunda ngokuthi indaba zokuthathela indaba sizisebenzisa kanjani ikakhulu thina singabantu abaku-media and journalism. Ngifunde kakhulu ukuthi ukuhlangana labantu lapha esigodlweni seHarare kuncede kakhulu ukuthi kakhulu nxa sesiyaphambili njengabantu abafundayo i-journalism sibe ngabantu abakhuluma amazwi amqoka. Sikhulume wona amazwi azancedisa abantu ikakhulu ingqubela phambili yabantu abakuma-communities, local communities.
Abaphatheke emhlanganweni walonyaka ngabantu abaguqela abafundisa emakolishini ezindaba abafundela ukuba zintatheli izindaba abakanhlanganiso ezizimeleyo labanye abavela kwele Kenya, Malawi, Nigeria le South Africa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Singene kwezivela kwamanye amazwe. Abezindaba abe-AP bavika ukuba izulu lesikhukhula selidale umonakalo omkhulu eBono State kwele Nigeria, lapho kulabantu abangasenelisi ukuthola ukudla. Ele Ukraine lithi ele Russia lihlasele eKyiv lisebenzisa indizamtshina ezithwala amabhomba ama-drones. Ama-missiles leminye imihlobo yamabhomba etshiyeneyo. Lokhu kubikwe ngabezindaba abe-Reuters. Abatshayeli bezimota ezinkulu ezithwala impahla besuka eZimbabwe lakwele South Africa besiya kwele Mozambique bathi sebengena nzima elizweni leli ngenxa yabaphikisayo abatshengiselayo emigwaqweni kulelo lizwe besola impumela yokhetho olusanda kuqhutshwa. Abatshayeli abakhulumele Studio 7 abalezimota ezithwala okwenjiwayo okugoqela ilithium, uranium lokunye bathi bethuselwa ngabaphikisayo abathi bazatshisa izimota zabo futhi bebalimaze bengaqhubeka bengena eMozambique besiya olwandle okuthwalwa impahla ehanjiswa kwamanye amazwe. Esinye isiphathamandla seZimbabwe esikwele Mozambique esicele ukungavethwa ngegama sithe kulobunzima obukhulu kubatshayeli abathwala impahla besuka kwamanye amazwe ngenxa yokutshengisela kwabaphikisayo lava. Sithi njalo zingena kancane kancane izimota elizweni leli ezithwala impahla enengi. Okubandla elibusayo eliphikisayo umnumzana Venancio Mondlane uthi waqilibezelwa ngumnumzana Daniel Echapo weFlerimo yena osengumongameli. Ukuze sihlaziye udaba lolu uGibbs Dube weStudio 7 uxoxele umtshayeli umnumzana Nicholas Gonzo osebenzela kwele South Africa.
Kune strike salabantu bayenza iprotest yama-election labantu ashaywa neridi.
Ye, pho kuyangeneka yini eMozambique? Likubamba njani koloko?
Before kwaba nestrike yastopa manje yaqala izolo usuku lapho bathi kunabantu bavala indlela bathathela ama-truck driver isikhiya bavala indlela nama-truck. Khona manje ama-truck amila bafuna angene eMozambique.
Paul iza kwenzani?
Ngathi abantu balinda i-situation maybe ingasetla bakuqhubeke nemsebenzi. Ara njengamanje akuhambeki izolo ngabo-8. Plus minus singaba nama-truck afika ku-100.
Yes, ngathi ngabathwalana o-truck driver laba.
Mina rawahambiswa khona lapha from South East, balalayisha i-crofi nemanganizi nebathini lithium.
Abanikazi bamakampani balitshela ukuthi lenzeni nxa selichapha umngcele khonapho.
abanye bathi filinde situation abanye bathi laikani lobambi line maku right bentikona ukubeka bona abanye bayachika direction baphinda batha ama truck awasalike ama load ayemaphuto bazolike ama load azohamba eBurban neRichards.
Ye lina lapho lichapha khona kuthiwa ungaphi lapho ujalo ukuchapha khona baba?
Mina ngihamba iroute eMozambique mangiye eMaputo from Rustenburg.
Ehe, eZimbabwe khona kume njani? Sizokuthiwa ngani kunjalo emtare khona ngale? Balitshelana abanye truck driver xa likhuluma lapho.
Indawo ngiyazi kakhulu nesituation yele yalibombo. Elibombo kuyabheda kuhambe ekiveri khona manje. Amanye amaboda post akuyazi. Mara into ngitshela abantu bafuna ukuya eMozambique via Libombo N4 khona manje bafanele balinde le situation.
Umnumzana Nicholas Gonzo ngomtshayeli weZimbabwe osebenzela kwele South Africa othola impahla ezingena kwele Mozambique. Ubexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Uhulumende wesabelo seGauteng kwele South Africa usethule imithetho okwesatshelwa ukuthi iza kwenqabela abokuza ukuqhuba amabhizimusi okuziphilisa awukuthengisa ukudla emalokishini okuyindlela yokuphila kwabeZimbabwe abanengi. Uthuso Khumalo usipha lolu daba.
Ngokutsho kwemithetho emitsha elawula ukusebenza kwezitolo ezisathuthukayo ezithengisa ukudla ezidume ngokuthi ngamasipaza kwele South Africa, bonke abanini bezitolo lezi kulesi sabelo kuzafuze babhalele ukuthola amacenca amatsha okusebenza kusukela ekuqaleni kwenyanga ezayo. Ukuze umuntu athole leli cenca kuzafuze indawo athengisela kuyo ihlolwe ngabezempilakahle ukuthi ifanele yini ukuthengisela ukudla. Uma thengisa kuzafuze achaze njalo ukuthi ukudla akuthengisayo lapha uza kuthenga kuphi. Phezu kwalokho, izitolo zabokuza kuzafuze ziqatshe abathile abayizalwane zakwele South Africa njengesinye semigoqo yokuthola imvumo. Umkhokheli kahulumende weGauteng uMnumzana Phanyaza Lesufi uthi zonke izitolo ezisesabelweni sakhe zizasebenza phansi kwalo umthetho.
If you are not registered, you can't operate now. So we are setting out the registration process.
Nga ungabhaliswanga waphiwa imvumo yokuthengisa ungaqali ukutholakala usuvule isitolo uthengisa ungela mvumo. Amakhansili amadolobho wonke esabelweni azaqiniseka ukuthi lumthetho uyalandelwa.
From the 1st of December, we believe that there is a common approach across the province.
Kodwa ke umkhokheli webandla le Action SA uMnumzana Herman Mashaba utshaya phansi ngentonga esithi bangalingi baphe abokuza imvumo yokuthengisa emalokishini.
We've reached a stage where we says
wonke umnotho wemalokishini kufanele ube sezandleni zezizalwane zakwele South Africa. Nxa ungumuntu wokuza uzitshela ukuthi uyakwazi ukuqhuba ibhizimusi loba ulephepha loba awulalo, phuma uphele elokishini uyeqhuba lelo bhizimusi elizweni lakho.
Lelinyathelo lisekelwa isakhamuzi selokishini leSoweto uMnumzana Titus Motang.
Kulaba bathi awavalwe abantu bahambe, nami ngiyavumelana nabo. Ngivumelana nabo kuukuthi awavalwe. I-government yethu esivotele esingaphansi kwayo ayisinikeze imali ukuthi sikhone ukuvula le iphaza shop futhi kube nebhizinisi abantu bakhona ukuphila, so as i-crime ikhona ukuyehla.
Esinye sizalwane sakwele South Africa unkosikazi Nolufefe Gwanya ongomunye wamapholisa esigaba eSoweto uthi sebesesaba ukuthenga ezitolo zabo kuza.
Izinto ezininzi ziya sibolile zabo abathengisela abantwana bethu, abantwana bethu bayaphela eSoweto and i-government yethu ayinandaba nathi. And manje kunento eviziweyo ukuthi funeka kube ne-code ebhekwayo. Abanye abantu abanaso isikhathi sokubheka la code, bayathenga bajahile bayahamba. So then awubhekanga la code ukuthi ufuneka uyibhekiwe. And then ithiwa leyo nto le ufike phambili uyayidla le nto leyo uyafa or uphekela abantwana bakho bayaphela endlini bayafa bonke. And then ifamily yakho iphelile.
Lokhu kuzabangela ukuthi kube nzima kakhulu ukuthi abokuzalaba baqhube amabhizimusi emalokishini njengoba eqhutshelwa ezindlini zalaba bantu asebesithi abahambe. Yibo njalo laba bantu okhangelela ukuthi bathenge nxa sekuvuliwe. Isikhulume senhlanganiso ye-African Diaspora Forum kanye lenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, uMnumzana Bongani Mkhwananzi, uthi lobanje besamukela ngezandla zombili inyathelo lokuvikela ukufa kwabantu abathenga ukudla kulezi zitolo kunenga abakwesabelayo ekuqhutshweni kohlelo lokubhalisa kabutsha.
Nakhona nje kule mthetho ama regulation lawo azo implementwa asikufisi kube indlela yokususa abantu bokuza kuma business laba desebe wavukile. Uma kuyiregulation akwenziwe ngenxa yokuthi yiregulation ezonceda umphakathi ukuthi udle into ezihloliweyo kungabi lengozi lezi sisitholayo ngoba lokho akulunganga emphakathini.
Iningi labaqhuba amabhizimusi ezitolo lezi ezincane ezithengisa ukudla yizizalwane zase-Ethiopia, Somalia le-Pakistan. Kodwa ke bakhona beZimbabwe labo abalalezi zitolo ikakhulu ezithengisa ukudla okuphekiweyo emalokishini afana leThembisa, Alexandra lakwezinye indawo eSoweto. Kusukela izolo amapholisa aqalile ukungena ezitolo lezi ezithengisa ukudla kuhlolwa ukuthi abanini bazo balamaphepha yini ukuba kwele South Africa balayo yini imvumo yokuthengisa ukudla kanye lokuthi bakuthenge ngapi ukudla abakuthengisayo. Ngimele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Sokuyisikhathi sokuzwa imbono yenu linabalaleli elisithumele yona nge-WhatsApp.
Ayi face ka president iyabonakala. Ayi but iface ka mnanga kuyala. Iface ubuso nje kuphela akumfaneli lo muntu lo. Ayi lo wakuthiwa president ukuthi umnanga kwa ayi face yakhe yala. Akushwabene mani ayi ayi ayi. Bathi plastic eshikeyo. Kuyalti face ukuthi ka president. Ayi iface yomuntu ovotelwa ngabantu uyayibona. Akula umuntu ovotela iface nje so. Akula umuntu ovotela umnanga. Akuso umnanga wasebumphika ke manje ukuthi hayi aso president wabantu. Uyenzile ukhethe eBotswana udliwe umasisi kabulalanga muntu. Lapho kwadlula khona umnanga kwe Mozambique la manje kuyalwiwa. Nguye futhi wakwenzayo konke lokho. Wa ananamza ama results abe Mozambique be aka. Akula president onje. Kodwa yena uzophuma kanti uza yapha? Uza gcina ngani? Ngoba hayi sekuphika ke manje umuntu kokhona. President ungacaciyo ukuba ngumuntu nje. Hayi hayi.
Studio 7 siyabonga ukuhlala njalo lisiphakela ukudla okuvuthwe bengithi ndlulise okunye lapha maqondalo omnanga kwaezan PF yonke jikelele lethemba babonile ngomsebenzi owenziwe America naseBotswana lethemba ukuthi umnanga kufundile ukuthi makuvota kwenziwa njani enxa ukuthi into yaziyo kulwa ngesikhathi samavoti ukulwa labantu engilethemba ukuthi kathesi uma edliwe uza surrender kahle 100% inxa ukuthi sebonile ukuthi ipolitiki into enjani ngoba bengayazi besadinga ukuthi afundiswe ngoba nithi yalokulwa nabantu ethusela abantu ngamasocha cha abantu ebulala abantu enyamalisa abantu kuyinto ojwayelele leyo elethemba ukuthi ubonile ukhethe lobutswana ukuthi kube yi-free and fair nase-America njalo kwaba yi-free and fair uyabona idoti oyenzileyo eMozambique abantu manje bafile kungenxa yakhe othethe abantu beZimbabwe nowavotisa le namhlanje abantu beMozambique bayafa ngenxa yakhe umnankakho ngenxa yokuthi lojwayele udlame lolizwe eZimbabwe.
Sibone Studio 7 silibone nabantu bonke abalalelayo one okokuqala asibonge nje into eyenziwe iBotswana. I-America vele ngihlala yenza kula problem ye-America vele kutshintshana ama-apartheid 2 i-democracy ye-republic ngama-duties bayanikana lokhana asinandaba nakho ngoba vele ama-Americans azisebenzela ngendlela yabo okweBotswana. It's not about changing i-liberator, no, it's about i-policy njengoba uGideon eyibeka upresident weBotswana. It's about creating indlela okufanele kusetshenzwe ngayo ngoba if you overstay uyalibala ukuthi njengoba senihleli kakhulu uthi konke kulungile kanti into sezitshekile. Nangakithi nje khona kanye komnanakwa iproblem yokuthi sebe-overstayile vele bona abangale eZimbabwe bale problem yokuthi they just fight i-opposition.
Sibonge abalaleli beStudio 7. Lingakhohlwa luyalandela uhlelo lwe-Live Talk Diaspora Forum lapho esixoxa khona ngamazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa awukumema izizalwane zakwele Zimbabwe esihlala emazweni achiyeneyo ukuthi zibuye ekhaya zizevula amabhizimusi. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo nguntungamilinkomo kololokwana kwamatukanduna.